soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kutiba na mtuagazi lamsa njengolwesibili mhlaka 13 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
khona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili. Lanxa nje amajekiseni okuvikela i-COVID-19 elokhu esilela kwezinye indawo, kwezinye asekhona njalo abantu bayahlatshwa. Udlakela belulokhe luqhubeka kwele South Africa namuhla, abantu bentshontsha begqekeza ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kumbiko wethu le namuhla uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Uthe umkhakha walomkhuhlane obizwa ngokuthi Delta variant wona omemetheka ngamandla iwo osubhahile kulezinsuku. Umphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa laye utshele intatheli izindaba ukuthi uhulumende uphumele sinqumo namuhla esokuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamanye njalo amaviki amabili. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube sambuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwe-lockdown.
Yebo, khona bekulindelekile ukuthi i-lockdown izadluliselwa phambili ngokuba isibalo sabantu abahlaselwa yileli gciwane le-corona liya lisiya phezulu. Kodwa silahlala siphinda njalo ukuthi akufanelanga kube yi-lockdown kuphela, kumele kuhlanganiswe lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni, kuhlanganiswe lokufundiswa ngendlela ebanzi kakhulu, kuhlanganiswe lezinto eziningi eziza kwenza ukuthi nxa zihlangana zonke zehlise isibalo lesesiqansa kangaka. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kakhulu, hayi ukuthi kukwanzwe i-lockdown kuphela ngokuba yiyelula ethandwa nguhulumende. Kanti ke i-lockdown nxa iyodwa ngeke incede ngalutho, imele ihlangane lokunye ukuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi legciwane livimbeleke.
Lona uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani elizweni ngemva kwamajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million afike elizweni ngeviki edluleyo evela kwele China?
Ukuhlatshwa kwabantu akukacheli ngendlela ebanzi kakhulu kulaleyo kade siyikhangelele. Kusahamba phansi kodwa abantu ngathi bayanda abasukumayo abafisa ukuthi ngabe bayahlatshwa kulalokho kade kusenzeka ezinyangeni ezidlulileyo. Kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi ukusukuma kwabantu abafuna ukuhlatshwa kuhlangane lenani labantu lamajekiseni aneleyo ukuba abantu bahlatshwe, ngokuba nxa besukuma kungelandlela yokuthi bakwazi ukuthi bayehlatshwa kuzaba yikuchitha isikhathi abantu bachone besemalayinini kungelampumelelo engatholakala ekuhambeni kwabo besiyahlatshwa. Ngakho ke amajekiseni kawande labo njengalokho abantu besifisa ukuthi ngabe bayahlatshwa ngobuningi babo kulalokho ekade sikubona kusenzeka.
Kukhona yini ongakukhuthaza mhlawumbe uZulu jikelele lohulumende?
Inkuthazo iqondene lohulumende kunye labo abantu beZimbabwe nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu babambisane kuleli gciwane, ngokuba lisengaqeda abantu ngendlela elingakhona. Kumele abantu balandele zonke izinto eziyimfundiso ekuthiwa kumele zenziwe bawuze bavikeleke. Nxa bengazivikeli angeke bavikeleke kuleli gciwane. Kanti ke njalo uhulumende laye kumele abone ukuthi abantu uyabahlaba, adinge okokwelapha abantu okwaneleyo, kungabi lokho ukuthi abantu nxa bekudinga kuya kuphele ngesikhathi esingafanelanga abantu kabahlatshwe bonke abafuna ukuhlatshwa emakhala semadolobheni kanti kabantu abaqhubeke bezivikela ngokuba leli gciwane likhona liyabulala njalo
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Ilanxa amajekiseni okuvikela iCOVID-19 elokhe silela kwezinye indawo kwezinye abikwa esekhona njalo abantu bayahlatshwa uhlelo lokuhlatshwa kwabaleminyaka ephezulu kwelithumi lasishiyangalombili 18 years oluqale kobulawayo izolo beluqhubeka namuhla Kubika ubathabile masuku.
Amajekiseni lawa ayatholakala kuwo wonke amaklinika kakhansili kanye lasezibhedlela ezibalisa eseUnited Bulawayo Hospitals, esempilo kanye leseyingutsheni. Elizweni lonke kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye i-51 izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili i-2661 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-30,332 kuthi abahlatshwe eyesibili bangu-10,139. Lumsakazo ubhode kwezinye zendawo lapho obekuhlatshwa khona abantu kobulawayo namhla wathola indwendwe abantu behlatshwa ngobuningi. Unkosazana Talent Chuma uhlala elokitshini lenkulumane ngomunye esimthole emelele ukuhlatshwa eklinika yemaqhawe.
Kuraithi ukuthi abantu bavaccine 5 indlela okwenzakala ngakhona iyathamulisa ngoba bayathi kule namba yabantu okumele bavaccine inabantu babegcwele abanye ngababuya bezongenela plazi kuyavukelwa ekuseni ushona usulayinile kwesinye isikhathi ugcina ungasakwanisanga ukuthi uhlatshwe.
Omunye njalo umhlali esimthwele ekudwendwe eklinika yenkulumane umnumzana Thulani Dlamini uthi uhulumende kumele engeze indawo lapho okuhlatshelwa khona ukuze kuhlatshwe abantu abaningi ngokuphangisa.
For instance indawoni njengasemagosa ungabe usemagosa wodwa abantu balandela lapho abasebenzela khona endawoni kulabantu abaningi khona ngoba sisamakhizi lawo lawo irayiza kangaka yabo ukuthi kuyabe kufuze at least umuntu abe accommodated.
Unkosikazi Yolanda Moyo uthi ukungalandelwa kuhle kweziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane yikho ukwenza umemetheke ngamandla.
Umkhuhlane we-COVID-19 khathesi usubhahile kakhulu kithi lapho. Engikubonayo ukuthi langaze ubanje positive akula ama-strict measures afakwayo. Uyaphuma uyezigadela umtshova ngoba kungela enye i-transport ongayisebenzisa. So ugcina lawe uthelele abanye abantu njalo lezindlu esihlala kizo sibaningi ngakho i-self-isolation inzima.
Umphathi ntambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube ukhuthaze abahlali baleli dolobho abaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili ukuthi baphume ngokuningi bayehlatshwa.
Kusukela last week kuhlatshiwe sibili i-7,000 maybe edlulayo kancane then kusukela izolo njengoba labantu ama-residents nje jikelele labo bebedinga ukuhlatshwa besho kusiba lesiminye eminye kuma-sites la eqanjiwe kuthiwa azakhangela kuphela benze informal trading amaklinikhi konke asevulwa kusenzela ukuthi lama-residents ahlatshwe khonapho nxa sokudistributhiwe liyani 2 million ebuyileyo okwakhathesi kutsho ukuthi bebegqidisa i-15,000 liyani.
Izolo kobulawayo kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 219 belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku.
Egwanda khona lanxabe kulokuthandabuza ekuqaliseni ngejekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi sebesukumela phezulu ukuyahlatshwa kulezi nsuku. Lokhu kwenzakala ngesikhathi lomkhuhlane uhlasela ngamandla njalo usubulala abantu abaningi. EmaThebeleland South khona sokubhubhe abantu abangamashumi amabili kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kubika walpeti nguwe.
Umsakazo we Studio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seGwande lamhlanje ekuseni wathola kuphithizela abantu befolele ukuyahlatshwa. Ezinye izakhamizi esixoxelazo zithi lanxa bezilokuthandabuza ngaleli jekiseni sezikhethe ukuhlatshwa ngoba sezizibonele ngawazo abantu besifa buthumuthumu nge-COVID-19 kanti njalo usumemetheka ngamandla lo mkhuhlane. Unkosazana Sithandazile Mathibela ohlala emaplotini kwa-10 eGwanda ngomunye walabo abahlatshwe lamhlanje.
Ine-condition ye-diabetes, so ngiyile namhla ukuzehlaba i-vaccine ye-COVID ukuze nami ngithole ukuvikeleka ekutholeni umkhuhlane we-COVID. So ngenxa yakhonokho ukuthi ngivele ngingumuntu olethuke, ngibona kufanele ukuthi i-vaccinate ngoba abanye abantu abaningi abanama-conditions wona lawo bathi bangabanjwa ngumkhuhlane wona lowo benelise ukuthi bedlule. So ngizama ukuthi nami ngizivikele.
Omunye njalo wabahlatshwe lamhlanje ngumnumzana Njabulo Dube wayisakhamuzi esenonde eGwanda yena othuthethe isinqumo sokuyahlaba ngoba umkhakha omutsha waleli gciwane obizwa ngokuthi i-Delta variant usuhlasele ngolaka.
Bengibona abanye abangani bami begula okokuthi ngumkhuhlane okhona vele and kuqakathekile ukuthi umuntu lapha khona sanitize afake imask. So yikho kungezela mina ngavukela lapho ukuthi ngizohlatshwa. So singumuntu osehlatshiwe. Hayi okwakathesi ngizizwa ngisesi-right, angikabi lenye i-complication engizwa.
Umqondisi wezempilakahle esiqhindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi kuyajabulisa ukubona abantu besiza phambili ngobuningi ukuze hlatshwa ukuze bavikeleke njalo bavikele labo abaphila labo. UGwarimbo uthi bathola amajekiseni azinkulungwane eziyisithupha evela kugatsha lwezempilakahle. Ukhuthaze abalokhu bengakahlatshwa eGwanda uthi baze phambili ngoba lo mkhuhlane ukhanya usumemethe kakhulu kuleli dolobho. Sebedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 34,000 asebehlatshwe leli jekiseni ezansi emandebeleni. Asebebulewe ngumkhuhlane lo emangweni munye sebengamathumi amahlanu lane 54 njalo phakathi kwabo abangamathumi amabili badlule kulinyanga. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 752 baphethe lolu bhubhane sikhuluma manje kulesi sabelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukhuthaze uzulu ukuthi ahlabe lijekiseni lapho ebekwa amaqhawe amabili e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abasakhulayo abakumsebenzi wokulwela amalungelo abatsha bathi bakhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo abazithweleyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama-contraceptives ngaphandle kwemvumo yabazali. Umnumzana Decent Dube oyinhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uxoxelo Mike Hobe weStudio 7.
Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu especially kathi singesikhathi se-COVID-19. So uhlupho olusezingeni eliphezulu. Ngikhuluma nje kulama cases abantwana abancane othola ukuthi khona bazithwala bese esikolweni and most of our families ngapha they are child dependent families abazali ba outside the country. So kulabantwana ababehamba behlale emadvengi ekho lasekhaya bebancane as young as 14 years to 15 years. Uthola abantwana bahamba labantu abadala abanye ngabadala wa over 18 years or over 25 years behamba labantwana abancane and these things they lead to uthwala kwabantwana besikolo.
Dube, uhulumende usanda ukubika ukuba abesifazane abangaphansi kweminyaka ewu-16 abavunyelwe ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba abongi labongikazi baphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labantwana abayenza zocansi lilokhu likhuphuka. Ubona ngani okwenziwe nguhulumende kuyinto enhle na?
Uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto le ngoba it seems ukuthi khona siyichaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Abantu abajabayo lwenza ucansi sinje ndlela athi sasifunda ezikolweni siyabe sikwazi ukuthi khona yini ebisenzakala ezikoleni nasendleleni. They walk long distances, behamba bahlangana lokuningi endleleni. Uthola ukuthi umntwana is walking 10 kilometers to and from school. Into ezenzakala endleleni eziningi. So ukuthi si-ignore ama chances, ama challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si accept ukuthi khona abantwana bayalwenza utrans. It's really hard. It's something which you need to collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele singabazali lo hulumende wonke nje ama stakeholders. But into esikhona kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende ethi khona abantwana basizobethiwa ama contraceptive kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Especially I think the sex education needs to start ezikolweni. Kuxoxwa ngawe sithathela phansi lento le, but yinto nje esingeni lo umkhuhlane osungeni lokumele siwufese head on. And I think okokuqala ukuthi khona i-sex education lama contraceptives kube yinto etholakalayo, kube yinto abakwazi ukuthi khona noma sikwenza lokhu ama challenges akhona la, ama consequences akhona, imphumela yakhona yilela le.
Umnumzana Decent Dube ngowenhlanganiso yamatobo Youth Development Initiative. Amapolisa kwele South Africa athi sokufika abantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ngenxa yodlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe. Lanxa umongameli Cyril Ramaphosa ekhuzile izolo waxwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlame lolu, ubudlova bebuqhubeka namuhla abantu belokhe bentshontsha impahla ezitolo. Kubika uThuso Khumalo.
Ukugqekezwa kwezitolo kubikwabe kuqhubeka eDurban nakwezindawo zeGauteng namhlanje. Umphathi Ntambo ubona ngokusebenza kwamapholisa uMnumzana Bhekicele utshela umsakazo we-ENCA ukuthi inani lasebebotshiwe phezu kobudlongodlongo lobu selikhwele lafika phezu kwamakhulu ayisikhombisa 750. Amapholisa aveze njalo ukuthi esabelweni seGauteng sekufa abantu abangamachumi phose amabili 19, njalo nxa behlangana lasebebhubhile KwaZulu-Natal sebengamachumi amane lanhlanu 45. Amapholisa athole izidumbu zabantu abalichumi namhlanje kwenye indawo elezitolo eziningi ezigqekezwe izolo elokishini leSoweto. Kucatshangelwa ukuthi abantu laba banyathelwe lixuku labantu abebephithizela bebangisana impahla ngemva kokungena kulezi zitolo ngodlakela. Emazwini awethule izolo ntambama, umongameli Cyril Ramaphosa uxwayisa abantu ukuthi bachiyane lodlakela lolu, kodwa ngezehlakalo zanamhlanje sokusobala ukuthi ubekhuza amahlongandlebe.
We will take action to protect every person in this country against the threat of violence, intimidation, theft and looting.
Siza kuba leqiniso lokuthi bonke abadala loludlakela bayabotshwa besakwe ejele.
We will not hesitate to arrest and prosecute those who perpetrate these actions and will ensure that they face the full might of our law.
Uthelo dlakela selufake impilo zabantu bonke elizweni engozeni.
Our sick cannot get medication, food does not reach supermarket shelves, and health workers.
Abantu abasenelisi ukuya ezibhedlela, ukudla akusafiki ezitolo, lohlelo lokuhlaba amajekiseni e-COVID selumile.
Cannot go to work.
Omunye wabasekeli bakaZuma ongathandanga ukubethwa igama uthi ukuphuma kwamsholoze ejele yikho kuphela okuza kuqeda lodlakela.
Ngitshengisa ukucasuka nokuthukuthela ngoba lento eyenzekile nami akekho ongilalelayo uma ngikhuluma ukuthi uZuma ngaphi umetile ongu. Into umphakathi walayo othela sizazoqhubeka sile uzuma ngaphi umetile ongu. Ngaphi umetile ongu silambile. Wena umuntu wasiza ngemali uRamphosa sinikile imali waphinda sifuthi. Kwakungcono ukuthi uZuma ngoba imali wayefaka. Kodwa uRamphosa ufaka abantu bangakuba imali asemfuthi.
Sizalwa seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu. Uthi uhlupho olubhekane leSouth Africa ukuthi kudala leli lizwe lisekela izalwane zalo zisenza umkhuba ofanayo kuzizalwane zakwamanye amazwe.
lento iqala isenzakala kuma foreigners bekungekho umuntu oyisukumelayo ya kungathi mhlamba abanye kuyabajabulisa this and that umkhonto sogwaza ekhaya ifona beqala ukubona ukuthi hayi kanti into le inje sogcina sidlana thina sodwa singabantu ngoba indlala izongena eze siyabona nje izitori vele zogcina zingasela kudla so ubugebengu bukhona buzawugcina ungenelwa ngabantu usuku impela befuna ukudla sezobulala thina sodwa thina abantu omnyama
umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana uMqondisi Moyo yena ugcwayise izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingaze ziphatheke kunodlakela
abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele thina esikuchoyi ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki
kusenjalo umthethwandaba weConstitutional Court izolo ohluze isicelo sika Zuma sokuthi ubeke eceleni isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu njalo akhululwe umthethwandaba uthi uza kwethula isigwebo esikhathini esilandelayo Lesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo
zomnotho lamhlanje uZulu uthi uqhubeka esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezitolo uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla ngomkhuhlane weCOVID-19 kubika uMavis Gama
intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu amafutha okupheka ithukela iflawo lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo kanti labathengi bebebalutshwana okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane labo ezitolo eziningi i2 liters yemazowe ibiza i$335.99 yeZimbabwe i50 grams yewashing powder ibiza $159.39 kuyimali yeZimbabwe ikhabichi eyodwa yona ibiza $109 kuthi 10 kg yempupu ibiza $557 i2 liters yamafutha okupheka ibiza $439.99 i500 grams yamatemba yona ibiza $674.99 kuthi 2 kg yechukela yona ibiza $246.99 kuyimali yakuleli isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa imuli yakhe
bengithengi 20 kg zempupho khathi sisokuseneli 10 kg amafutha asendrijisile adenthengi 2 liters khathi sisokuyi 750 mils lokhu akusaqedi inyanga and sokusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima asisa afford ama basic commodities lawo njalo okunye ezinye izinto kade sizithenga kanje ngabo flour o rice sesisakhathi la sesenelisi ukubathenga ngenxa yokukhwela umholo wona ungakhweli lokhu mile ndawonye le mali nale madlana esitholayo vele ayeneli so sokusiphatha nzima kakhulu
uMaseko ocele uhulumende ukuba angenele kulolu daba
manje ubuhlungu futhi okunye izinto zangkhona zikhwela ngenyethu imali izimdola zizokhwela nangeforex nalesingelayo siyacela sile ukuthi ngabe kuyavuma ama basic commodities abe nganeno kube ngcono engaduri lati kube affordable ukukhangelela ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani lalapha emsebenzini bathola imali engakanani lalabo abazisebenzela bathola imali engakanani iye ku reduce bebone ukuthi wonke uZulu yakwanisa uku afford ama basic commodities
umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani lemali eholwa ngabantu
yikathi sisikhuluma ngeCovid abantu abakwanisi ukuthi benze izinto zabo sikhulume ngakhona oko sikhuluma ngeCovid abantu badilizelwa impilo yabo khona uma operation nabo lawo kanti bafuna ukuthi abantu bephile njani ngapha intengo ziyakhwela imali uzayithatha nga sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hayi isinkwa sisadliwa lokhu akusadliwa abedlini abantu bonaba nxa sesibona kusasa sokuba udlwamudlwama ukuthi uzihambela nje umuntu akubamba akukhame siyabe sithi kubangwa yini ikhonoko nje ukungela control okwezi izinto lenze izinto ukuthi abantu behlule ukuphila.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abaningi bathwele nzima.
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokhu kuhlangana kakhulu lokuthi kulama lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima kukhwele yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. Ngokunjalo baningi abantu asebekusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla, sekugcwele lokho okuthiwa i-child malnutrition, child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi emadolobheni lemaphandleni.
Imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isimnengi kulalokho ekade yikho khona. Kutsho khona ukuthi ilizwe selilohlupho, selilosizi, selilobuyanga, lokusweleka kwemisebenzi, lokusweleka kokuphila okwedlula lokho laliyikho khona eminyakeni engu-5 engu-10 kusiya le emuva. Isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki, kulungiswe zomnotho, kulungiswe konke, ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulawa ukuswela ukudla, malnutrition, lendlala nje.
Ingcweti kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo.
Okunye okungakhangelelwa ukuthi yona i-COVID-19, thesile COVID-19 uhulumende uyamisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni, yabevalavala amakhampani where the company eqakathekile or what abakungeni. To the restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe layo iyayisiyaphezulu. So sesithola impahla ezincane unxa sesisithola ngentengo ephezulu. Olunye ulutho singalukhangela, iSouth Africa ngokwayo iyabhebha, i-economy yeSouth Africa iyaphansi. Nxa isiyaphansi okutsho ukuthi thina njenge-supermarket eSouth Africa, ngoba thina siproduce ilutho, sesithola lathi intengo zinjani ziphezulu.
Asanelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi Sekayinzenza, yena obe kuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. ELePakistan libikwa lisala ukwamukela iziphepheli ezivela kwele Afghanistan lapho sokuhlasele khona iqembu leTaliban. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa udlakela olubangelwa yimpopo. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA ngemva kokunqotshwa kwalo nge-2-0 ngeleSenegal namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMorias liphutshe imidlalo yalo ezibalulekile emibili kwimidlalo emine, njalo impumelelo namhlanje ilithiye lihlezi emsileni wengalane yemiklumelo kuSpans kaGroup B. Ekhuluma lentathela izindaba ekupheleni komdlalo omceceshi weZimbabwe uDraf Kolokarusich uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Fatigue killed us. The feature that really killed us. We are not looking for excuses, but
into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele. Yikho sihlohle ukupheleni kwehlandla lawuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sineqembu labafana abasa khulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvele sekulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe belidlala ngayo ngaphansi kobuqeqeshi bukaLogarusic. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwera uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano weCOSAFA ngale ndlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwamaWarriors kuCOSAFA kuyinto eyangisayo kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe ibi yathatha inkezeleyo kaningi njalo kutshengisele ungaqoqeki wethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo, kwatshengisela njalo ungaqoqeki wethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisa njani, kodwa hhayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu lezimabhwese like lanqoba kumncintiswano yekhosafa eyisithupha, kodwa ulogarosichuthi yena lumncintiswano obewusebenzisa njengethuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Umqeqeshi oncintiswa ngu-Tondirayo Ndiraya kanye lolo Chitembwe useqeqeshe iZimbabwe kumidlalo elishumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube nguthikilo bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni yisikhombisa, osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yaxotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamile Nkomo.